siyabakhalela bonke abachiye izihlobo zabo ngenxa yokuthi imfa ayila mingcele. Kungaba labanye abantu ababona ukuthi omunye umuntu engafa lingazwanani ngezepolitiki ubusuthaba usithi toko, hayi thina abantu be-MEC sithi ngalezo siyabakhalela bonke. Into eqakathekileyo yikuthi abantu bafanele balandele imigoqo efakwa yi-World Health Organization. Kodwa ke siyamangala kakhulu ukuthi iziphathamandla zezanu neziphathamandla e-government yezanu-PF bayakhuluma befundisa abantu bona bengenzi. Siyakwazi ukuthi njakamhlamhlaka 1 January 2021 lamajaha abotshwayo eMbare. Kodwa sithe sinanzelela sicubungula sabona ukuthi iZANU-PF abakhulu bangkhona baba lamaphathi lamadili emahoteleni lezimfeni abahloniphi imigoqo efakwa nguhulumende wabo njalo le-World Health Organization.
Kukhona elingakuxwayisa.
Laba babusayo lababusi bazabusa amangcwaba na? Ngoba siyabona irate ebakhona ukubhubha kwabantu sokwedlula amajuma amahlanu siyamajuma ayisikhombisa 7 to 8 deaths every day. Yikho ke sibona ngani uhulumende engathathi umkhuhlane lo kungani iyize umkhuhlane ofanana ne-influenza ka-1815 noma 1915 liyane yefreza eyaqeda abantu ngesikhathi after the World War II. Yikho Mahlabe Zulu asinanzelele nini ukuthi umkhuhlane lo uzaqeda abantu abalezikhundla lamandla ngoba akula muntu obasupervisayo, akula muntu obabophayo, akula muntu obanqabelayo ukwenza amadili nemshado samaphathi.